Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhlanje kuhlelo sixoxa lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo uMhlubulo uthengisa imbiza zokufaka amaluba lokunye okujene Mhlubulo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngomsebenzi wakho
Sanibonani balaleli umsebenzi wami engiwuyenzayo umsebenzi wokubumba imbiza zokufaka amaluba ngisebenzisa amaplastic afana lesigubhu zamadrinki elizinatha elizilahla mina ngizihambe ngizidobha ngizibuthanisa ngemva kokuzibuthanisa ngiyazilungisa ngizikhathekhathe zibe imbiza ezinhle sengizifaka amabhenda ngilungise kube kuhle kokuthi usungafaka endlini noma ngaphandle eyadini noma ukulengisa ngapi noma ikuma functions sungasebenzisa ngoba ngilungisa langamavazi okufakela ama artificial flowers
yazi Robson inengi labatsha elizweni liyakhala lesithi elizweni akulamsebenzi kodwa wena usuthole indlela yokuziphandela usebenzisa ama plastic ulawo yinamazwi okupha abontanga ababona ngani akusela ndlela zokuziphandela elizweni
Yeah, iqiniso lelo Mr. Hove enenge lethu elabatsha siyakhala kakhulu sithi elizweni akulamsebenzi lami bengumunye wabanye abakhalayo besithi elizweni akulamsebenzi kodwa ngemva kwesikhathi ngabona ukuthi ukukhala akusizi into eqakathekileyo kudinga into ongayenza wena ukuthi ube lomsebenzi ngoba imsebenzi lesilinda imsebenzi eqala ngabanye abantu so mina ngathatha ngayenza ukuthi lami ngiqale umsebenzi ongowami so ngakhona lokho mina ngithi kwabatsha khangela lapho okhona ukuthi kuyini ongakuthatha ukusebenzisa kungaba yikulima kwindawo encane qala ngendawo encane udingi into engadingi imali enenge kodwa singaqali into engakusiza empilweni ngoba lami nginje ngi example womuntu owayehlupheka ngokudinga umsebenzi ngokudinga imali yokuqala ibhizinisi kodwa ngabona into eyingcekeza amaplastic yizigubhu ngazidobha ngaqala eyami ibhizinisi so lawo usesomusha khangela lapho khona ukuthi kulane usungaqala enye into engadingi imali enenge efuna nje wena ingqondo zakho ukuthi uzisebenzise uqale into elingakusiza
hayi sakuzwa Robson isikhathi sesijwe ngumangoyi gciba ingxoxo yethu
imbiza engizilungisayo lama plastic ngezigubhu sihle kakhulu balaleli abafuna ukuzibona abafuna ukuthenga lingambamba kulabo abaseZimbabwe bangangithola bangamvakashela eChabalala kulabo abakhatshana abangafuni ukuthumela lokubona selingangithinta kunombolo ezithi 0777 324 576 kumbe selingangithola kwenye number eyi 0777 324 578 ngenye inombolo elingangithola kuyo malikhuthe kwenye
silukandaba liyamuzwa uRobson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo siyabonga kakhulu Robson ngokungelwa kuhlelo isikhathi yiso esedliwe ngumangoyi olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye